Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuliqiniso khona kele kwizileyo sibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kwabulawa abatholakale bele COVID-19. Iministry ithi abantu laba abatholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe.
Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngelanga linye. Ngokubala bangamashumi amathathu lambili 32, phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Sinalokho nemithi February amanzi. Asikwazi wapi siwajajiwe.
Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo weRumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi edlula ayisithupha 62 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Laba bantu bakhuphule inani laba banje beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 463. Abasinde kulesi sifo bengamashumi edlula ayisithupha 63 sabulala abane. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele-South Africa, eMelika, Lesotho laseNamibia. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 61,413 emhlabeni jikelele. Abafunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula eziyisithiyagalombili lengxenye 8,616,990. Ukuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 457,080. Abasinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezine 4.5 million, kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazwe nawezekazi le-Afrika asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 275,327 labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,395 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 125,316 kubika abenhlanganiso e-African Union. Idolobho lakobulawayo yilo elibe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62. Lokhu sokuthiye iningi kuleli dolobho selisesabela ukubana leli gciwane selibhahe ukwedlula obekucatshangelwa. Lokhu kwenzakala ilizwe seliyekethise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini. Kwenzakala njalo sokulodubo lokusilela kwamanzi lokungcola kwawo osekubulele abantu abathile. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyeProgressive Residents Association. Umnumzana Thembelani Dube waqala ngokumbuza ukubana inani labantu leli lingaba liliqiniso na.
Ye, kuliqiniso khona kele kwizileyo sibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kwabulawa abatholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ithi abantu laba abatholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe. Osokuthetha inani lelizwe lafika ku 463. ngoba nxa sisithi siyahlangana sibulawa lamanye amadolobho lezinye indawo bangamathuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawa yodwa ngamathuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobulawayo kakhulu nxa sithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu. Sibe sesinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edorobheni lapho phakathi esidikidikini khona khona sokungafaka abantu abanenge engozini, ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela, mhlawumbe bevela khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalala lelo bhubhane, osokungenza ukuthi abantu abaningi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani, ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze na likhankasele ukuthi zingavulwa?
Uhlupho esilalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane asikwazi ngenxa yokuthi akula muntu othestwa. Abantu bayangena santando edolobheni babhode lamalokithi wonke, osokungabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu. Njalo nxa sokuvulwa izikolo kumele sikunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe, sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuye nalo lelo gciwane kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu, ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane leyo linjani limemetheke kakhulu.
Mnumzana Thembelani Dube, yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo, Progressive Residents Association. Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini ngenxa yodubo lokusilela kwawo kulelo dolobho. Kodwa okuzidanisayo ngamandla yokuthi iCouncili isibabhalele izincwadi zokuba zibhadale imithelo yamanzi, kungantike zona zigcine ukuthola amanzi ngohlolanja lonyaka. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ithola amanzi kanye ngeviki, kodwa eminye enjengePhumula East isilenyanga ezithize ingatholi loba ithonsi elilodwa lamanzi empompini okwenyanga ezithize. Kwamanye amalokitshi loba ebuya ayabe ephuma empompini elengcekeza. Amalokitshi angenamanzi aphumayo sebethwalelwa yikhansili ngamatanka esiyabapha ezindlini. Izakhamizi zemizini engatholi amanzi aphuma empompini ziyamsola umanisipala ngokudinga ukubahlawulisa umthelo wamanzi bona bengawatholi. Unkosazana Memory Dube uthi loba ikhansili ibalethela amanzi yibo awafiki, ethi incwadi zemithelo zibuye zile mali okumele ibhadalwe eqanise kakhulu, kodwa amanzi bengelawo.
Lapha kulamanzi athivini ibhawuza noma libuye endaweni okulamanzi kakhulu ake buye ngapha esathi nolamanzi angabuyi kakhulu liyabuya eliyi-1 ofushi aliyenelisa abantu umuntu ethatha amaphela angu-5 ngikhayela mina silogogo osele 100 and something years. Yabefuna amanzi okwatshela ukuthi nxa athatha amaphela ngu-5 akwanjalo sihlala sibaningi. Njalo amanzi uzuthola amanzi umethu wena ubuye lemali amarandi yethenga amanzi. Njalo futhi ungakhatha amabhili abuye khwelibe, thina amanzi asilawo akazi phumela kuphuma. Futhi ngayo igovernment ingayingenela ifake lezikotsho kusonesi sigaba sePhumula.
Esinye njalo isakhamuzi sePhumula East unkosikazi Margaret Msimanga uthi amanzi bayawathenga, kodwa bathole incwadi zokuthi kumele babhadale amanzi.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho siwagcine mid February amanzi asikwazi iwaphi siwajajiwe.
Unkosikazi Chipo Ndlovu uthi kumele uhulumende angenele kudubo lolu.
Amanzi kasila ngapha ePhumula East, simangaliswa ngamabhili, sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba bazahlolisisa ngalolu daba bekhangela ukuba iphepha elithi babhadale lithi babhadale amanzi kumbe ukubuthwa kwezibi lokunye.
Anaso fansi ngicheke uiarea yabantu bacela ukuthola amanzi ngeFebruwari kabatholi ngama-bowsers abathola amanzi vele totally. Ngiyazwisisa but I need to see the bill ukuthi is it just busy ebilling or
Izakhamizi zePhumula East zithi zacina ukuthola amanzi aphuma empompini ngoNhlolanja ngakho incwadi zemithelo abaziphiwe yikhansili azibajabulisi ngitsho lakancane okumele uhulumende angenele kulungisiswe lolu daba. Ikhansili yakoBulawayo ibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokutsha kwamadamu anathisa leli dolobho okwenze umanisipala athathe amanyathelo wokwabela izakhamizi amanzi ziwathola kanye ngeviki eminye imizi iwathola ngemva kwenyanga. Iphinde yathatha amanyathelo okuthi imizi engatholi amanzi ezimpompini ilethele abantu ngamatanka amakhulu umuzi ngamunye ngamunye wabelwe amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza izisebenzi lozulu elizweni ukubana ngene ezitaladeni batshengisele bekhonona ngenkokheli kahulumende ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wokubusa ilizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbezeCTU bathi zulu ilizwe lonke usesidla ingqoqo zomlomo mangoyeselala eziko emizini eminingi kungakhathalekile ukuba kusemadolobheni loba emaphandleni. Kungakho bekhuthaza ukutshengisela komuntu wonke njengalokho osekuqalwe ngabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Umkhokheli wale nhlanganiso uMnumzana Peter Mtasa utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe emahhofisi nabo ukuba lesi yisona sikhathi sokwenza lokhu. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wakhe uMnumzana Jafet Moyo othi ilizwe likusimo esikiso ngoba liswela ubukhokheli obuqotho.
Amanye amazwe nxa ungumkhokheli usehlulekile uyachiya uyachiyela abanye nxa sokunzima. Yikho kade sikuthandazela, yikho kade sikukhangelele ukuthi laba abasikhokhelayo nxa sebebona phela ukuthi kuba nzima kabachiyele phela abanye abangakwanisa ukuthi bancedise phela uzulu.
AbezeCTU baphinde banxusa abenhlanganiso ezehlukeneyo ezigoqela o-AU, SADC lezinye ukuba asize ukuxazulula inkinga eseZimbabwe ngoba zilakho ukuchaphela emazweni angomakhelwane.
Sokuyabangela ke ukuthi kwesinye isikhathi kungabi lokuhlalisekana kakuhle ke kulawo mazwi ukuthi abantu babe bezama ukuzinceda babe sebesiyagcwala phela kwamanye amazwi angasiwo abo. Kuqakathekile ke ukuthi aluba ke lawo ke ama-countries esakhelane lawo aluba bayabona ukuthi udubo lweZimbabwe luyaqedwa lubanjwe ke kakuhle nxa kuyikuthi kufanele abantu behlale phansi bahlaliswe phansi luqedwe loludubo ukuze phela lungachitheki lufike kwamazwe abo.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Collins Ncube uvumelana labeZCTU ukuba uhulumende ngempela usehlulekile.
So kuqakathekile ukuthi khona ma sikhangela indaba ze-corruption ikakhulu
isibulele ilizwe kakhulu sokuzonke emaphepheni sibala i-corruption, kodwa akulanto uhulumeni ayenzayo ngalaba abayiba badla imali.
Kodwa omunye wabaphatheke kwezokulwela ilungelo labantu eyingcwethi njalo kwezomnotho, uMnumzana Masimba Manyanya, uthi lanxa evumelana labe-ZCTU kudinga ukuhlelwa kuhle ngoba kuvame ukudala umonakalo uhulumende evame ukuvuka ngolaka ebhaxabula lokubulala abaphatheka kunhlelo ezifanayo. Umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Nick Mangwana, ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi umsebenzi wenhlanganiso zezisebenzi ngokulwela ilungelo lokuthola iholo elingcono kanye lokuba zisebenzele endaweni ezilungele lokho, hatshi ukubuyisela muva izifiso zikaZulu, uthi zilomsebenzi omkhulu kakhulu inhlanganiso ezimela isebenzi. Kungalesi sizathu uhulumende wakubona kufanele abuyisele indlela zokukhulumisana lazo phansi kwe-Tripartite Negotiating Forum ngemva kweminyaka engamashumi amabili imisiwe lindlela inhlangothi zontathu zixoxisane phezu kwesimo sezisebenzi. Wengeza uMangwana ethi ukukhankasela ukuthi uhulumende asuke esikhundleni engakafikisi le minyaka emibili selokhu wakhethwayo yikuziyenga, ethi asasekhona amathuba okuthi kukhulunyisanwe ngoba ukulwa kungasoke kwasiza muntu. Kodwa abe-ZCTU bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa lequla lakhe labaphathintambo sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi, bachaphaza inotho yelizwe kanye lekusasa yesizalwane seZimbabwe. Ngakho kumele uhulumende okhona avume ukuba nguye osebangele umonakalo oselizweni kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende alungise udaba lwesisindo semali elizweni ukwenzela ukubana inhlelo zakhe ziphumelele. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabasebenza kwezempilakahle abathi bafuna uhulumende abengezelele iholo. NgoLwesithathu, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende sezizaholiswa $75 amadola eMelika, US$75, ukuthi ababesebenza kuhulumende asebathatha umhlalaphansi baphiwe $30 amadola US$30 kathathu kusukela kuyonale inyanga kaNhlangula. Phezu kwalokhu, iholo labo liza kwengezelelwa ngesilinganiso sokuma-50 ekhulwini, 50%. Uncube uthi inyathelo likahulumende leli ngelokuncedisa izisebenzi zakhe ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Kodwa izisebenzi zithi azisuthiseki ngemali eziyithenjisiweyo, njalo intengo yempahla iphange yakhuphuka ngemva kombiko kahulumende lo. Ukuhlaziya lolu daba, uSandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo Mnumzana Abikezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-US dollars. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-US dollar lamaqini beliphiwe ezandleni, belibambe ezandleni, abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela maswayiphi lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-US dollars ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo nale e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubuyiselwe i-dollar leZimbabwe, kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwansuku zonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America US dollar, sime ngebhondi lele leZimbabwe, ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uholo iyusa ngokwalo ngokwalo, impilo yabantu ingaba ngcono.
Ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe? Izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo.
Uhlupho olukhona ukuthi as long sisebenzisa iZimbabwean dollar, i-bond note, intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela. Ngoba nxa i-bond note lisiwa liqathaniswa le-US dollar, intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumetha i-US dollar. Ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe yimali. So kuza kuba wezi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha iwonke umuntu esebhode tshela amakhadi okuswayipha idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe kutho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela kodwa abaphethe ama-US dollar intengo iyasala ilokhu injalo ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-US dollar siyi-80 cents kumbe 90 cents lapho esidura khona kodwa ngebhondi notisa kubo 70 bhondi 80 bhondi kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le 1 US dollar so as long as idola leli limile linje abantu sebeholiswa imbijana nale ama-US dollar behamba kwayaswayipha intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dola liyabe lisifa nsuku zonke aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board becabangisisa ukuthi benza kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumangutsha lo mthuli akusoze kusebenze abalikhiphe idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle sithi liphenduke sibe yimali yakithi kodwa liphenduke libe yimali ephilayo hayi lele silalo kathesi
lo ngumnumzana bekezela Mathu Mafuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 nokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi kodwa likhumbule izihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngicingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yelali gciwane. Woza Friday lamhlanje lomculi womdumo werumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe ele Maguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bazali. Untungamile Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba.
Umathini Sifanda udabuka esadinde ebhinga kanti lo mculo wakhe uzwakala uvuthiwe mpela lanxa nje leli kulidlalade lakhe lakuqala. Nangu echasisa ngohambo aseluhambile.
Hayi, iMaguswini Super Sounds ngathi iqale ngo-2019 and then iMaguswini Super Sounds ngani ngisaseyimi uMathiyo ngisasengedwa ngisadonza nzima so abantu abangincedisayo nje ngiyabe ngibahayile ngiyabe ngingayila ngingathola abantu engisebenzisana labo straight.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Idlozi, Mama Kanoma kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ekhanya iyiyo njalo ehamba phambili ethi Bazali.
Ngizila bona abantu abantu bazukhula kanzima uma unzila idali. Ngizila bona abantu abantu bazukhula kanzima uma unzila idali.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho Mathini bangakuxhuma njani?
Ukutholakala kwakhona ngitholakala lapha kobulawayo inumber 0 or 8 impakele code +2 6 3 7 8 43 6 1 1 3 0 ikhula engitholakala khona.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amazwi?
Ngithi abathengi ama-CD abathengi ukuze lami bengiphakamise ngoba ukuze ngiphakame ngiphakanyiswa yibo abalandeli. Kungela abalandeli kangeke ngize lami ngiqhubekele phambili, but abalandeli ma bengixhasa ngokuthenga amasidiyami, hhayi mina kujabula kakhulu, kuyangijabulisa kakhulu mina laphana ma bethenga amasidiyami.
Umathini uthi ngaphandle kwenombolo zakhe zeZimbabwe aliphe zona, abafuna idlalade lingafuna njalo kunombolo zakwe leSouth Africa ezithi +277 301 670 19. Uphuma ke enkundleni uMathini eMaguswini Super Sounds ngale ethi idlozi.
Sika yonke ifuyo yami ebengisebenzele kanzima ngihlabalele. Sika yonke ifuyo yami ebengisebenzele kanzima ngihlabalele.
Amasota
ambile mina wobo siyazi wata hula luto la pampano umani abu kumbule muba toza mama siyo ambile mina wobo siyazi wata hula luto la pampano umani abu kumbule muba toza mama siyo. Ambile mina umazayona miliyo tinga utizule mpilo watagula luto la pampano umani abu kumbule kaya tuza mama siyo. Bayaza mama tuto tupi kuna hali la kumbo choko tota mlisi uti bazamu kunjeza izinjethelelo kodwa kuyala bakithi asaz.
Ngekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye, ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 izolo. Izakhamizi zemzini wePhumula East koBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMfraxedes Jeremiah nisithi libe lempelasonto elithuyela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.